Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 12 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla eliphikisayo le Triple C athi wona akazange ayeda le parliamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Kumele kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze kumele kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nga engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba ke ngumlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganaye iWorld Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele Triple C athi wona akazange aye edala leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe Triple C atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale leparlamente umnumzana Jacob Mudenda amukele ukucotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe einye njalo incwadi esithi uzacotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-Triple C awedale leparlamente umnumzana James Timber, Maurice Ridzai, lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiya nalomkhuba wokube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe Triple C. Kodwa ke okhokhela iZANU PF edale leparlamente umnumzana Pupuraito Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga weTriple C kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokhela amalunga weTriple C edale leparlamente umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela ukuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso siphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le Triple C. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlangananisa ngana iWorld Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kula mankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
Umbukiso wesangana ihlanganani uqalile namhla wobulawayo. Silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithu.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni ongusomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality ephezulu and usuku lwethu lokuqala kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esiye sahlangana nabo izinga labo lithe ukuba phezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iplatform elotshwe izida izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe ubana nxa bene-land kumbe banamabhizinisi abo angenamali bebe besehluleka ukuwaphakamisa. Bengawafaka ngeplatform yeZida sesizabadingela ama-investors okubametha la ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu oza-investa uzafaka imali kumbe yena uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumaneja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe xa sikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, ku-tourism sector, ku-manufacturing sector njalo.
Gatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu. Lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa. Lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasotsha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu, ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelelo ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF, ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokhu isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe, ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi, ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Obemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe, kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi wikhiphile i-report yayo, sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene, kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC or ama-observers phambi kokuba yasekhethweni, mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele-e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo, hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume, thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Lobuningi bethu inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba, there's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano lobanje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokheli walelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende omanyano kabakhohlwe baphinde, ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSeni Sibanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angathina ethela, ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi, njalo siyananzelela ukuthi i-Amerika ilesifungo sokuvikela i-Israyeli. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungenele elinye ilizwe lihlasela i-Israyeli. Ngakho-ke bebona iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika, umnumzana Blinken esiya e-Israyeli. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule, lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nga engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezezimbili ukuba be ngumlamulankunzi kunganceda, ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engena ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khona khana eGaza abacatha kiyo. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imithini emikhulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bechine nesifo. Siyakwazi impilo ebi lokhu iqhubekelwa kweminyaka eminingi kakhulu. Njalo siyakwazi ukuthi ivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo. Njalo-ke nenzondane bekhona abantu belwela umhlabathi. Asonto ukuthi ingaqalisa ingeke yaphela masinya. Yingozi engaba khona. Angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana. Singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukuhamba abethi kuthola ababe-Hamas abamelana nayo. Kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula. Njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi meme
lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMoslem eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and Shahita with my innocent life. Shahita say, innocent, including Ranawadiki, those who are tired, very defenseless, and so I will completely call for the complete.
Mumogates or Samanga Woodley, or so banging over for the band, Abangana Kala, Ukokala Bandana Bangana, and Avesfazani, Abangani, the Sugus Vigela, Akogatina Scutaza Woodi, Miss Impi, Gubelutula, the Lilizale Palestine, the Tolos Buse, Mundoonke Abel Lizelake, Israel, Imeyota, the Palestine Layo, Imeyota, Inchala and Telamanya Mazuti, Abbe Palestine, says Ansia Africa, Abbe Sia Tolos Busoayo. Kodwa isozo zikhululeke ngoba kulamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube nguSheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impilo ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israel. Kodwa ngibona ngathi njengoba vele sebebathatha nje uhlangothi lwe-Israel so sitsho ukuthi nxa bengumzana uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas bengingase kunje awusamanga kuhle esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenile o-Iran labo-Iraq ingavela ayingenele indaba yamafutha izahlupha ngoba amafutha yasakhwele so uzasihlukuluza-ke thina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukwane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphangisa ukuthi iphele? Kumbe ubunzima obungawela eZimbabwe nxa impilo ingaqhubekela phambili ikhona.
Phela nxawoso ukhulala ngakoZimbabwe ngamadlwane ngoba phela iZimbabwe kwayo ivele ile nkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elibuthaka eliphilisanayo. Ngikukhuluma nje kodwa singasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P A O ngoba kwabanye abafana nje ababe besebenza bekufela le-PAO nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine kodwa kuloma siyakhona kodwa angibona ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda njengoje ngatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yakulokhu siya phambili ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani phinde laba abancindezela abanye laba amajuda abancindezela ama-Arab ePalestine ngaye bayeke labazibuse ibe i-two state solution. Yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lungisise izinto kabakhulume nabo kuqondane i-solution ye-two state solution.
sibona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kulokubhombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impi le ingaqedwa njani?
Impi le abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhali eziningi ingaqedwa i-Israel. Kodwa sibe wasiphemithi amalecatsha i-Hamas lakozibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubi sokunje bayangena ngiphakathi kwabantu bacathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kuthi ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi kwezimpile kubakhulu ukudiliza okuyenze ilizwe leGaza liyana ingazithule kathesi ngikasinje kathesi hhayi kuza kubalukhe kufutha akusela kuthula phakathi kweGaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuze kube lokuthula ukuza kulokhu kuthiya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelekhubilana nanje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. Uchabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli ayisithupha, kodwa kungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hathi okukachamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke sisecimifula enzima kukho konke lokhu. Ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uChabangu kukho konke lokhu? Nxa lingambonanga kutsho ukuthi lawe uwedwa mele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa ke sitshayo ke siphinde siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengezo lokho esihamba sithi Chamisa Chamisa soke sithi Chamisa Chamisa lakhathesi.
Kwalithi nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu yisivuka mpunzana nje lokho.
Indaba zabo kasizingeni ubona khona ngale beyi-CCC thina sizimele thinahamba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani ento wakubona sokuhamba kancele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi khona simelele ukuthi sibontona kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi ama zakhona athagetha abantu abanjani ubone nangena umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South nangena umodi uye mavuku ngaletha fara nangena usport sakuphwanya kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu and izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekuthi sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ukuthi sisikhangele isitha sisithi ngqo ukuthi isitha nasiyana isitha izana.
Khonapho-ke Golide kuthiwa isitha yini kanye?
Angazi ukuthi nabakuthatha ngabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibabhedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke. Yazi into le isivamile ukuthi bona nxa kungaba le nto zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzalo into evethu zalo into esivile okusenze lokhu. Usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenza laye vele from kudala kaleso kule picture engakuthumezela yona emelayo uchamisa emelolozen u-Abednego Bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipicture bebonke. So namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le isebeyijwayele. Uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengala wasazwanani bathe sisho umakhuphe ngumuntu ezana uphevu ujob sigala laye wathi sephuma efomi MDC 99 bathi ujob sigala sengumuntu ezana uphevu umitre wathi ephuma efoma i-PDP wathi ubiti laye sengumuntu ezana uphevu. So into zonke vele zilonge ezikungahambelani naloko abakufunayo bona sebefake izana uphevu phakathi. Angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi nakwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufananayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani ayakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usobeluthi umkahle uthi hayi kuthi uavele na asengumfazi wami kena ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ulabhela abantu.
Mamlotho nankoke khonapo
ungaboni ngasolinye bakuduba sonke emangalisayo. It happens, kuyenzakala njobe sithi uGolide ukuthi kurelationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakoDube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu sengwakondlovu angithi. So mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyikuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenze nzima ngaka izani isapresa amafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu. Lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesibunywane ephalamenti uvukona ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evukethi hayi lo sengimi ephalamenti akusobuntu obenziweyo xa kade bungubuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizethu sengukhipha
giba ngamafutshane kwalapho Golide
thina esikusho yotona kabacedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuza nimbuzo yonke leyo abayibuza nayo lingafaki imizo elezanu phevu phakathi kuphela yinto nje engiyishoyo mamlotshwa yimbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana layo ukuthi abangu behleli laye emathupha ukuthi kanti ndonde lapha sokutheni kanti waye lapha singenze ngaloku kwasingenze ngalokhu bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kulungisele
kibosonkosikazi wakho engavuka efile ebulewe kuyadingakala ukuthi uyizethe sibenefekthe ngokufa kwamamalwane. So entweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutrese ukuthi obhenefitha kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sathela amavoti abo because ikudela ivoti lomntwana ezimbabwe but obhenefitha kakhulu obhenefitha kakhulu
ngokuhlaniphiwa
ivoti ngasekuqaleni ngulonga hloniphiwa i-due process kwasekuqaleni. You don't respect due process zanupiel amababa elishizayenziwanga kahle ezimbabwe.
Lapha lizwe usenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TRC lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child. Sigxile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TRC athi wona akazange ayedalele ephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithethe njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.